Lamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lami bengingumama okade elefie, especially ezintweni lezi zokuthi omama bathuthuke. I remember one time ngayifuna ukuthi ngivule ishop, but through that fear ngayesaba. Ngathi kambe who am I ukuthi ngingaba ngubusiness woman.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi asathuthukayo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abesifazana abakumabhizimusi amancane bazithuthukise babe lamankampani amakhulu aqhatsha abaningi.
Masi babuza baphoyinte ukuthi uthawule njiniya wethu nguye odrive iprogram lezi. So lokho lwenzingahlala phansi kuviki leelizayo sibuzisise ukuthi kati kuvele kona kuvela ngathi kozisitelwa kuthiwa luhlelo lukahulumeni.
Ikhansili yeRuwa ithi sibize umanjinela wayo emhlanganweni ukuthi azechasisa ngokuthi kungani tshele amapholisa likhansili ukuthi adilize izindlu ezakhiwe ngokungekho emthethweni engakhulumisananga layo.
Woza Friday kuliviki intathele izindaba yethu Joseph Njanje usethulela ingxoxo ayiqhubela umculi wengoma zohlobo lweAfro Jazz uJays Marabini owethule idlalade lakhe elitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi athuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi lanxa amabhizimusi amancane elakho okuphilisa imuli sesifikile isikhathi sokuthi amabhizimusi la kanye labesifazana bawasebenzise ukungena kumabhizimusi amakhulu njalo bathole amathuba okukhokhela ezigabeni zonke zempilo. UNothando Spanda usipha lolu daba.
Unkosikazi Nyoni obekhuluma emkhosini wokwethula inhlanganiso yeProweb kobulawayo kanye loluhlu lwayo lwamabizo abesifazane abalohlonze elizweni esebulenjini i-directory uthi ugatsha lwakhe solwasebenza gadalala ukuthi abesifazane basungule amabhizimisi abasusa emkulwini ebasa labo endaweni eziphakemeyo kunotho yelizwe. Uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane babambane baphane isibindi ngoba izandla ziyagezana njalo umumo awuvumeli wesifazane ozimele yedwa ukuthi aphumelele kwezamabhizimisi. Wengeze esithi ProWeb njengenhlanganiso edinga ukuthuthukisa abesifazana yamukelekile kobulawayo kodwa uthemba izukufana lezi nenhlanganiso ezizazivela eHarare zithembise izulu lomhlaba bese zichiya zibambise abantu ilitshe osokwenze osomabhizimisi bakobulawayo bahambele nyovane.
Silamukela ngezandla ezimbili ProWeb because we think that you are coming with a difference. Omama bakobulawayo, they have been hoodwinked for too long. Izinto ziyabuye Harare. Sithatheke. But sithi sesiloke silandela singafika eGweru. Kudala sebegijimile, they dump us there. And asaba one foot.
Ekhuluma kulumkhosi, umongameli walinhlanganiso unkosikazi Sibusisiwe Bango, uthi kuvamile ukuthi kuthiwe abesifazana badonselana emuva. Kodwa sokwadlula lokhu ngoba omama bakulezi insuku basebenza ndawonye bekhulisana. Uthi ugwalo lwe-e-directory olwethulwe lamhla lulamabizo abesifazane abalohlonzi okusho ukuthi inhlanganiso ezijiyeneyo nxa zidinga abesifazane bokusebenzelana labo kumbe bokubangenisa kumabhodi amankampani alakho ukudinga nje lolu gwalo esethola lo muntu amdingayo. Uthi yena ukuphumelela kwakhe kungenxa yokuphakanyiswa ngabanye abesifazana kanye lamathuba abamnika wona okuveza ukuqakatheka kokusebenzelana ndawonye.
Those opportunities angenza angilolonga angibumba ngabe yikho lokho engikho khona today professionally. So indeed ProWeb is about women working together. ProWeb is about holding each other's hands and saying instead of pulling it down let me pull it up.
Ukhansila ka-Ward 8 unkosikazi Sheila Msonda ongenela umhlangano uthi kuvamile ukuthi abesifazana besabe umnyama ongelampisi lapho kukhulunywa ngezamabhizimisi kanye lezombusazwe okwenza kuqakatheke ukuthi bathole obaxhasayo. Uqhubeke ethi lanqanje lonyaka ebengukhansila ubelokhu esasilela ukuthi abelesibindi sokungena kwezamabhizimisi kodwa ngemva kokuhlangana labanye abesifazana abalakho ukumsekela usezaqala ukusebenza.
Lami bengingumama okade elefie, especially ezintweni lezi zokuthi omama bathuthuke. I remember one time ngayifuna ukuthi ngivule ishop, but through that fear ngayesaba. Ngathi kambe who am I ukuthi ngingaba ngubusiness woman. But today I learned a very good lesson. Ukuthi with the help of iProweb, I think I'm going to start afresh.
Umhlangano lo ungenwe ngabesifazana bakumabhizinisi achiyeneyo koBulawayo kanye labakwezombusazwe. Lanxa iningi labesifazana lilamabhizinisi amancane, inhlolisiso enziwe ngabe World Bank nyakenye iveze ukuthi abesifazana bakumabhizinisi la baqhatha abantu abayizigidi ezintathu elizweni. Umkhosi lo ubusekelwe inhlanganiso ye-Women Unlimited kanye le-embassy yeMelika. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.